abaqala ukubulungiswa babebeqhuba ukuthi hayi abantu abahlale kulindini kungabi lo kwadlakela kungashisa izinto kodwa sibone sokunabanye abantu abezeshisa ezitholobeni bebeqhuba bethatha izinto angazi ke phoba na isihloso kuyini kodwa into ebaluleke kakhulu kakhulu ukuthula kokuqambileyo impilo yomuntu uyichitha asondelela elungana ngoba ligazi lomuntu esandlesabo asaziyana uzaphila kanjani into loko okucela ukuthelela inyama kuwe nembeli yakho ngento eyasiziye lezi
ye kodwa sizwa abanye besithi isibanga esesifike khona ezomnotho sokufana nje lokuthi ikufa nje okwenzakalayo ungathini wena lo
umnotho wethu unzima ufile sile kwabampela asiyobanga kodwa ke ayisikho sokathi abana uzochitha igazi lomuntu ubulala umuntu nomuntu ongazange umzali wena ngenxa yakho lokhu angiboni ubana ngapha wahambelani noba sokubi kanjani noba sokunzima kanjani kodwa hayi impilo yomuntu mina ngithi cha akuyenzi akumelanga ukuthi ngabe esibangeni sokugcina siphindisa impilo zabantu lezakhiwo zemangikwazi ukuziphindisa sithe izimota lani lani kuzaye kuzasolva nokuyekhonokunxa kuyenzeka njani.